uhulumende kaMnankagwa akazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi aqede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe, ngoba kade sibakhala ngama-sanctions ukuthi akumele echitshwe, kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengise okusegcekeni ukuthi hhayi, uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni, okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uDzamara lisalethemba lokuthi usaphila yini?
Sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemuli yakhe, ithemba silalo, ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe, njalo singatshengiswanga amathambo akhe, ithemba asingeke salilahla, ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa, ingcwaba lakhe hila, and then thina kanye nemuli yakhe sibe sesithola le abayithi ngesilungu i-closure. Nxa kungelakho lokho, even emthethweni kuthiwa umuntu engaba neminyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi usefile, thina siyala ukuthi lo asingeke samdeclare ukuthi usefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Kusasa liza kuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare, ungasichasisela ukubana lizaqhuba njani njalo ngaphi lumkhosi?
Ye, lo nyaka sibili sike sathi sitshintshe ukukhumbula esinga esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emithathu edlileyo, sikhumbula u-time. Ngolowo mnyaka esizakwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esizawagqoka, sike sizithulele nje singakhulumi lutho, singacabani namuntu, sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa ehulumende, nalapho abotshelwa khona, yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela e-Africa Unity Square.